Kusukela ngolwesihlanu amakholwa ebethe gwaqa emkonzweni zawo ezehlukeneyo ekhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu Kristu ngokuhlabelela edumisa. Ngokutsho kweBhayibheli namuhla kulapho uJesu avuka khona ethuneni lakhe wenyukela ezulwini. Umfundisi uSensibanda uthi lesi yisikhathi esibalulekileyo kakhulu empilweni yamakholwa.
Isikhathi esiqakathekileyo kakhulu ngoba sisikhumbuza umusa lothando lozwelo uNkulunkulu abalalo kithi thina njengabantu.
UNkosikazi Charity Ndlovu ngomunye wamakholwa esiKristu edlula i-2 billion emhlabeni jikelele uthi ikhefu lePhasika belilihle kakhulu. Ngokunjalo uthi ukhangelele okuhle uhambo lwakhe lenkosi.
Angikhangelele ukuba lempilo elenguquko, njalo sengikhunjiziwe njalo ngokufa kwakhe. Uthi khonokho lengqondo iba lokuguquka, umcabango uyaguquka. Khangelele ukubona okuhle njalo ehambeni lolo lenkosi yethu Jesu Kristu.
Elinye njalo ikholwa uNkosazana Sindisiwe Ncube ukhuthaze abasakhulayo ukuba babambelele kuNkulunkulu.
Ngiyathanda ukubakhuthaza ukubana babambelele kuJesu ngoba nguye yedwa ophilisayo. Babekwazi ukubana wathi evuka wavuka lempilo zethu, wavuka lobutsha bethu.
IPhasika yalonyaka iza ngesikhathi kulobunzima obumangalisayo elizweni ngenxa yokukhwela kwentengo yempahla ezitshiyeneyo ezimqoka empilweni kaZulu okugoqela ukudla. Ngokunjalo abanye ngabahambe enkonzweni besiyakhulekela impilo engcono lobubelo elizweni ikakhulu kwezomnotho. Umnumzana Thabani Ndlovu ngomunye wabo.
Yofana ngavele yadura, zizidura kuyadura yonke into. Hayi vele ngifile kona yikho emagarajini sithwele nzima vele. Hayi sithenge simpazo edurayo ifuyeli zibeshoo into ziyadura, into ziyadura zonke la.
Amazwi kaNdlovu agcizelelwe ngumnumzana Magogo Bernard, yena uthi lanxa impilo inzima eZimbabwe ukholo lwakhe yilo olumqinisayo.
Lanxa izinto zinzima eZimbabwe ukholo lwami yilo olungiqinisayo, sithemba ukuthi izinto zonke zizalunga.
Ikhefu le-Easter liqale ngolwesihlanu njalo liphela kusasa ngomvulo, okutsho ukuthi abantu abaningi bazaze bebuyele emsebenzini ngolwesibili. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.